I-PYCT yona izimisele ukuthi isebenze lezakhamuzi ibafundisa mayelana nge-COVID-19. Okokuqala, sifundise izakhamuzi mayelana ngokuthi umkhuhlane lo unjani, kanye umuntu engawuthola ngaziphi indlela. Besibafundisa ngokuthi abantu bamele bengaminyani, simele sihlalele khatshana lokhana okwabo social distances. Besizama ukuthi si-spread i-message le sisebenzisa ama-WhatsApp, lokusebenzisa i-Facebook lama-Twitter handle ethu, la kanye ukusenda ama-messages ukwenzela ukuthi wonke umuntu efinyelele ethole umlayezelo wona lawo. Silokhu sibatshela futhi ukuthi belokhu begeza izandla, and besibafundisa futhi ukuthi bemele begeze izandla ngaziphi indlela, lokuthi nxa umuntu engela sepa engasebenzisa umlotha ukuthi egeze. Lokuba encourage ukuthi beyale besebenzisa isigubhu sidiya leziyana ukwenzela ukuthi betshone bela manzi lawana ukuthi bekwanise benelise ukugeza izandla.
Lapho sacina ukukhuluma wasitshela ukuthi eningi lezakhamizi bezisaba ukuthi azithole ulwazi oluthile mayelana ngaleli gciwane. Kukhona osekutshintshile na?
Singathi sokutshintshe kancane ngendlela yokuthi ama-organizations amaningi bebezama ukuthi befundise ama-communities mayelana ngendaba e-coronavirus. Yena uhulumende yena akakwanisanga ukuthi exwayise abantu abaningi ngomkhuhlane lo, kodwa silenhlanganiso ama-organizations amaningi azama ukuthi efundise abantu.
Siyezwa iningi labantu besithi isifiso sokuhlonipha umthetho owabekwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa okumayelana lohlelo lwe-lockdown balaso, kodwa kunzima kakhulu ngenxa yokusilela kwamanzi kanye lempuphu. Isimo sime njani eManicaland?
Abantu balaso isifiso sona leso sokulandelela, kodwa i-challenge ingokuthi abantu abaningi abalampuphu, abaningi baziphilisa ngendlela zokuthengisa. So ubona ukuthi abantu abaningi bathona bephuma bezama ukuthi beyothola impuphu, and nxa abantu behamba besiyolindela impuphu abami bekhatshana lakhatshana bayabe beminyene, kuvele kuyisiminyeminye abantu belokhu bezama ukuthi bonke bekwanise ukuthi bengene ingxenye esitolweni ngesikhathi sona esingathi singcono ukwenzela ukuthi abantu bethole impuphu yona leyo. So singathi vele khona lokhu sokwenza ukuthi indaba e-social distancing ibe a bit impossible ngendaba zokuthi abantu abaningi vele batshona bezama ukudinga impuphu. Kube le ndaba yamanzi. Endaweni lezi eziningi lapha amanzi ayahlupha, izibhorane futhi singathi zilutshwane. Abantu babe bezimelele emdwendweni beseduze laduze. Abantu bazawutshela ukuthi thina amanzi ayasihlupha ukuthi siwathola khatshana. So awungeke wasitshela ukuthi sitshonele ukudla lisa amanzi silokhe sigeza izandla.
Kukhona okwenziwa nguhulumende na eManicaland okusiza ababhekane lodubo lokuselakala kwamanzi lempuphu kulesi sikhathi ilizwe likuhlelo lwe-lockdown?
Akancedisanga abantu endabeni zamanzi. Ubunzima lokhu bukhona. Amanzi akhona awahlanzekanga. Impuphu singathi uhulumende ebezama ukuprovider impuphu, but indaba ekhona ukuthi impuphu yakhona ayikwani inani labantu.
Sali, bengicela ukuthi ugqibe ingxoxo yethu ngokutshela uZulu ukuthi kumele bayephi ukuze bathole ulwazi oluthile mayelana ngohlelo lolu.
So thina njenge-PYCD lingasithola ku-Facebook, lingasithola ku-Twitter, and besizama sibili ukuthi lathi sithumezele imilayezo eminingi kuma-WhatsApp messages ethu.